Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mtakazo mute olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bayebefuna ukuthi babone ukuthi kuminyaka emithathu emihlanu elandelayo i-economy izabe imi njani. Bafuna ukubona iminyaka emihlanu umbeyelithumi ukwedlula lapo.
Kulequla leMelika eliseZimbabwe elilande ukuze hlola amalungiselelo okhetho kanye lomumo ukuthi ulungele ezamabhizimusi na.
Impact kulokuthi ekholise uyajustifya kumbe zama ukuzidefenda ukuthi hhayi abantu abayenzenjalo asebewanze MTC bengathunywanga yi-MTC. Kodwa-ke ukusuzibuza ukuthi umuntu ongasomuntu e-MTC iyabevele emthethiselani idokozani khulu.
Umkhokheli welinye lamacele e-MDCT umnumzana Nelson Chamisa usola abasekeli bebandla lakhe abathuke unkosazana Thokozani Khube besithi ulikikita. Ikolishi leJoshua Nkomo Polytechnic selazise abafundi abalezikwelete ukuthi kabayi kuvunyelwa ukubhala imihloliso yokugqiba izifundo zabo nxa bengabhadalanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqula leMelika elifike eZimbabwe kuliviki njalo elihlangane lezi phathamandla zikahulumende izolo lizaqhubeka lihlangana labantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo namuhla abagoqela abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lilande ukuze hlola ukuthi amalungiselelo okhetho aqhutshwa kuhle na njalo lizacwayisisa ukuthi umumo oseZimbabwe uwalungele na amabhizimusi. Abakhokhela iqula leli bagoqela abake baba ngabameli beMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton lo mnumzana William Mark Bellamy. Kula maqula kweleMelika athile agoqela elamalunga edale lePhalamende aseke ethekelela eZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Sixoxe lengcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ngohambo lwequla leli.
Umana njengana badinga ukuthi babe wazi ukuthi xa ubaba uMnangagwa esithi sesile new dispensation kutshoni njalo ubaba uBruce Wharton uzawancedisa ukuthi babe wazi ukuthi bekunjani lapha eZimbabwe isikhathi sikababa uMgabe njalo ungaba njani usikhathi lesi esikaba uMnangagwa. So imihlangano yabo kubona njengana bafuna ukubekwazi ukuthi bangaba lethemba yini ukuthi bafake izimali zabo lapha eZimbabwe njengoba sibona njengani ababhizinisi si uprivate njalo siyakwazi ukuthi i-Barclays Bank yaseBhilitane iye yafaka imali lawa wayefuna ubona ukuthi nxa abangane bayo yefaka imali lapha utshoni ku-economy yaseZimbabwe.
Ngomumo okhona elizweni ubona besuthiseka yini ukuthi impela izinto zihamba kakuhle?
Angiboni ukuthi bazakhangela owenzakala la mhlawumbe owenzakele izolo kumbe ozenzakala kusasa kumbe phambi kwakusasa. Baye befuna ukuthi babone ukuthi kuminyaka emithathu emihlanu elandelayo i-economy izabe imi njani. So yindlela yabo ukuthi babone ukuthi nxa bekhuluma labasiphatha imitambo abanye abaku-opposition nabosomabhizinisi babona njani i-economy kuminyaka emithathu kumbe emihlanu elandelayo. Angibona ukuthi bakhengela owalamhla kumbe owayizolo kumbe owaphambi kwakusasa. Bafuna ukubona iminyaka emihlanu kumbe elithumi ukwedlula lawo.
Ubona abantu beMelika ngabantu abalembali yini yokudlelana leZimbabwe ngokugxilileyo kwezamabhizimusi?
Wala yasibili isilababhizimusi aseMelika amaningi kakhulu, ukuhlanganisela iCoca-Cola namanye amabhizimusi abaningi kakhulu. Ngoba xa ubona bebuya lapha baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izimali zabo zisafe yini lapha eZimbabwe, zigcinakele yini lapha eZimbabwe, ngeke bancindezele yini xa befuna ukuthi bafake izimali zabo. So nxa ngikhangeleyo ngibona njengani ngabantu ababuya ukuzobona ukuthi izimali zamabhizinisi e-America zisefilini lapha eZimbabwe. So e-America leZimbabwe banobudlelwano obuningi obukhulu kakhulu nxa sikhangela ezamabhizinisi. Lapha eZimbabwe siyakubona ukuthi e-America bayakhi embasi khathesi nama-premises amaningi amankulu kakhulu lapha eZimbabwe. So balethembele ukuthi into zizaba kuhle.
Umnumzana Masimba kutshera uhlaziya ezenotho. Umkhokheli welinye lamacele e-MDCT umnumzana Nelson Chamisa seswele kakhulu abasekeli bebandla lakhe abahlambaze unkosazana Thokozani Kupe besithi ulikikitha. Abasekeli bakaChamisa laba bathuke uMakhupe ngolwesibili phambi komthethwandaba waphezulu eHarare, lapho obekuthethwa khona udaba lokubangisana ibandla phakathi kukaChamisa loMakhupe. Embikwena wethu leizolo umnumzana Chamisa uthe uzabajezisa kabuhlungu abaphatheke kuhlazo leli bengatholakala. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think uChamisa yokuthi ngesilungu is too little too late, because in fact kulokuthi exolise uyajustifya kumbe zama ukuzidefenda ukuthi ethi hayi abantu abanjenjalo asebewanse MTC bebengathunywanga yi-MTC. Kodwa-ke ubusuzibuza ukuthi umuntu ongasomuntu e-MTC uyavevele emthethiselana uThokozani Khulu ukuthi kathi bona abantu be-MTC bakuthatha ngathi ukuthi nxa umuntu selingasavumelani selithiyana ngembono ubusumthethisa, ngoba ngithi bathi bayi-movement for democratic change, meaning bamele bebekwazi ukuthi umuntu lelungelo lokuthi esupporte lokhu akufuna ukusupport. So nxa ukuthi uThokozani Khulu use-decide ukuthi ebe le-party yakhe, lilungelo lakhe, abamekele. So mbona ngani kuningi okuyizinto okuncane okutshona kusenziwa ngabantu abe-MTC abaphose behambelane lento zenezo esitshona sithi asizithandi, ngoba babhiheve exactly ngendlela abantu bezanu ababhiheve ngayo from 1980 up to now. Ababe-intolerant, bengafuni abanye abantu bebe leminye imibono ejiyeneyo. But akumangalisi nxa kusenziwa ngabantu be-MTC thing okuzananzelela ukuthi kona ngo-2005 iWestman ephuma kwe-MTC TSA lebandla lakhe kwathiwa khona ngumthengisi, umuntu wama-CIO owayesangu-chairman we-MTC ngesikhathi sena sowasishiyayo, owawuthiwa ngu-Isaac Matongo, ekhulume e-White City ngo-2008 ngesikhathi njana. Wathi khona ama-supporters kaWestman wathi ngamajakuzaku. So bavele bangani nje abantu bakhona bale-intolerance inyangazisi ukuthi bayithatha nga.
Uthi uChamisa abazabonakala ukuthi yibo abenza ihlazo leli bazajeziswa kabuhlungu. Uyakukholwa lokho?
Nxa kukuthi serious phakathi kwamapikisa abantu bona labana babethethisa uThokozani Khulu, kulonkazana othiwa ngujohane ozabemela ibandla le-MTC e-TARR khona ngale onguye okhiphe uJesse Majome, ukhona empikisweni naye ethethisa uThokozani Khulu. Ngamxoxa ephathini kunemsuspende njengoba sithi bazajeziswa, ngoba amapikisa asephumile kuyakhanya ukuthi wayekhona. So ngibona ngani sometimes nxa abantu bebhala izitatiment lezi babe ngananzeleli ukuthi abantu bale-information. So nxa besethe abazabonakala bazajeziswa, sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazamenzani lo omunye unkazana omela i-MTC. And kamangalisa ukuthi umuntu ongumama omele ukuthi ngawe uyahlonipha omunye umama ozagijimela ukuyathethisa omunye umama kodwa efuna ukuba ngelilunga le-parliament. So sizamelela-ke sibonteni uChamisa uzamthezisa yini lowo sisi.
Uzakhumbula Ndebele ukubana uMakhupe wake watshaywa njalo emfeni kababuTswangirayi, uChamisa wathi bazathatha amanyathelo, kodwa ngokwazi kwethu akekho owaxotshwayo kulelo bandla. ngesehlakalo leso sesingabona yini kathesi guqula izenzo lapha ethatha amanyathelo aqinileyo njengokutsho kwakhe.
I think very statement leso sikhiphele nje ukuthi abantu bese bekhuluma ngakho, abantu abaningi bamsolile, so that's time ukuthi ethabise abantu. So anyone ocabanga ukuthi uThamisi uzathatha amanyathelo yakwedlalela akunanto ezenzakala, uyapolitika nje statement leso.
Umnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe. Abaphikisana lombuso wezanu PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele axotshe umsekeli kamphathi Ntambo wezemali umnumzana Terence Mokope phezu kwamazwi yakhe awukuthi amasotsha kasoze avumele umnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso alubana ethe wanqoba kukhetho. Lanxa ekulandula lokhu uMkhupe uvikwa ethule amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF eHarare ngomvulo. Ibandla lezanu PF lalo lichotoze uMkhupe lisithi amazwi akhe akalaqiniso njalo aphehla ingxabano elizweni. Sixoxele okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Udava lolu kumele silubhekisise kakuhle ngoba singaphonga ukuthi uMnangagwa akaxotshe uMkhupe nje. Engakwenza lokhu engamxotsha sibili, kodwa nje uMkhupe into ayikhulumileyo leyo kumele siyikhangelisise ukuthi liqiniso leli yiyo kanye isinqumo sezano PF kanye loMnangagwa le nohulumende wakhe ukuthi kabazimiselanga nje ukuthi bathiye loba uThamisa angaze awuyini ukuthi akuse leli lize. So into le yinto eserious yokuthi thina abatela bezibabu kumele siyikhangelisise sibili, siphatheke kuyo ngoba singabe lokhu esimelele ukuthi uMnangagwa uza kuthini kumbuza phendula sithi thina yithi esizaba lodubo amasotsha esesala ukuthi abantwana bezimbabwe lokhu abakuvoteleyo kwenzakayo. So indaba le yindaba eserious ngoba kahlanye lowo muntu lo, umuntu lo ukhuluma nje iposition ezano PF loba nje ikhuluma kungekho official, but lokhu akukhulumayo ukhuluma iposition yezano PF ngoba ngakhangela ihistory yakhe ngumuntu vele ovele esebenza kanye loMnangagwa njalo edlelana ndawonye loMnangagwa. Ukusukhanyela futhi njalo ukuthi ngamalanga amabili adlilileyo wakwakhuluma ngendaba ye-corruption esithi i-corruption into e-right for iZimbabwe. So konke akukhulumayela konke akwenzayo vele ukhuluma i-position kahulumende owezanu-P F loba kungekho official.
Kodwa ibandla lezanu-P F lalo limchotozile uMkhupe lithi liyawasola amazwi akhe njalo ubengakhulumeli lona.
Ye, kaza ngeke bakwanisa ukukuvuma ngoba bona baphakathi kokumamatheka ukuthi bathabise uZulu njalo bazitshengise kwamanye amazwi angaphetsheya ukuthi bona ngabantu abamqotho njalo ngabantu abalungileyo. So bayakwala bangeke bakuvuma njalo bayakwenza lokhu konke abakukwanisayo ukuthi bazihambise khatshana le ndaba le kanye laye uMkhupe. Kodwa iqiniso iso nje sesibuya ku-ground nje lelo yile iqiniso ngoba amasotsha lawa akhulunywayo ngumkhupi kazange ancedise ukukhipha umgazi ukuthi nje banikeze umbusazi welizwe leli komunye umuntu, nje bakhipha umgazi ukuthi bona bazilungiselele indawo yokuhlala njalo indawo yokudla njengoba sebeqalisile nje ukulutha kanye nokudla inotho yeZimbabwe.
Sike zabona umholi wezinduna ubabu Charumbi etonselwa emthethwandaba phezu kwamazwi ayewethulile esithi izinduna zizasekela ibandla lezanu kukhetho oluzayo. Singabona yini mhlawumbe bekhona abathatha amanyathelo ngamazwi kaMkhupe la?
Ye, bakhona sibili abawathatha amanyathelo ngoba into lezi abazikhulumayo ayiso ndaba zabo, abaphonga ukubhuka emizini yabo bephuphile nje bebe sebephonga ukukhuluma, yisinqumo nje esebandla ababe besikhuluma kanye layena lo umkhokheli wazinduna lokhu ayekutho ukuthi izinduna zonke zizakhampenela izanu PF kwakuyi
isinqumo seZanu PF njalo nakathesi lokhu ngikuyisinqumo nje kungasenani ukuthi wahanjiswa phambili komthethandaba umthethandaba sesithi hayi akumelanga kwenzakala ngendlela yenale kodwa iqiniso elikhona sesibuya nje phansi ebantwini emdlaweni lapho esihlala khona emakhaya lasemalokishini iqiniso yilo lenalelo sibili elokuthi amasosha nawo azimisele sibili ukuthi ayenze lokho okukhulunywe ngumkhuphi
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ikolishi leJoshua Nkomo Polytechnic selazise abafundi abalizikwelete ukuthi ngabayikuvunyelwa ukubhala imihloliso yokugqiba izifundo zabo nxa bengabhadalanga. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Incwadi ebhalelwa abafundi ofisi yezemali kuleli kolithi abafundela ububalisi abakhangelele ukugqiba izifundo zabo ngenyanga ezayo batshele ukuthi balakho ukuphenduka bezoqedisa ngomnyaka ozayo nxa bethe behluleka ukubhadala izikwelede. Kulabafundi abedlula amakhulu ayisikhombisa kwi-Intake 46 njalo iningi labo libikalile izikwelede ezinye ezedlula inkulungwane zamadola. Omunye wabafundi ongathandanga ukwazakala uthi liyadanisa inyathelo elithethwe yikolishi ngemva kokuba sebefunde okweminyaka emine.
Ukathi angisakwanisi nokuthi ngilungiselele ama-exams ngoba bathi angisoze ngikwanise ukubhala uma ingabhadalanga ngesikweletu. Aluba ngabe amaloni atholakala yabe kuyaba lula nje ukuthi iloni into okuthiwa iloni ayitholakali. Sisuka ezimulini ezijiyeneyo mina abazali bami basitrakula nzima nje nami ngiyasitrakula nje malapha.
Umnumzana Jabulani Ndlovu lilunga lebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa engunobhalo obona ngokuphathelane labafundi kubatha njalo efundelwa kuba ligqwetha egolitshini le-Midland State University. UNdlovu uthi akukho emthethweni okwenziwa yileli kolitshi.
Kule case kaMavuto versus Women University, iyunivesithi yayiyalela ama-students ukuthi ebhala ama-exams ngoba ababhadalanga full fees. Ikhothi yathi khona akumake sense ukuthi khona i-universities azivumele ama-students ukuthi e-attend ama-lectures njalo bethathe le-coursework then at the end iba iyalela ukuthi bebhala ama-exams. Ikhothi yathi khona hayi ngokunjalo akuvunyelwa, it's so unreasonable.
UNdlovu uthi loba nje ugatsha lwezemfundo lule mali zokwebolekisa abafundi kule migoqo evimba abafundi ukuthi bafinyelele lezi mali.
Akukho friendly ngoba the very same students abaza affected yilaba abavela kuma-background ukuthi kona akula mntu omdala noma akula any collateral ebangayisebenzisa ukuze bethole iloan. So at the end of the day kugcina kubenefita bonabo abavele bele mali yokubhada ama-school fees. I-solution izabiswa nguChamisa. I-solution thina sikwazi ukuthi uChamisa izayibisa ukuthi kuzama lama students grant.
Abafundi abafundela ubalisi ekwalithini leJoshua Mkabuwe Nkomo babhadala inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola $2,500 okumele bayihlawule eminyakeni emihlanu besekwalithini. Bathi imali abayihola lapho belolongwa beku-teaching practice engamadola likhulu lamajumi amahlanu $150 ngenyanga inluthwani kakhulu okudala ukuthi behluleke ukubhadalela imali yezifundo zekolitshini. Inkokheli yenhlanganiso yabafundi baleli kolitshi ithi phakathi koxoxisana lenkokheli zaleli kolitshi ukuze abafundi bengaphazamiseki ezifundweni zabo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ikomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho isixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi angaze ephula imithetho yamadolobho ngokuloba imbiko yokukhankasela ukhetho ingqengaphi lalapho okungavunyelwa khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ehlukeneyo asephetha ukhetho lwabazabamela kukhetho olwama-primary. Ibandla elibusayo lamanye aseqalile ukuhamba ephanyeka amagwaliba akhuthaza uZulu ukuba abavotele kanye lokubhala imibiko ehlukeneyo. obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lokho befundisana lamabandla ngokuphanyeka imibono yabo endaweni ezehlukeneyo.
Thina njengezeki okokubhala imiduli akukho kithi. Thina sikwenzayo ngama multipartisan committees siyabafundisa ukuthi kule mithetho elandelwayo nxa sokusenziwa ama elections. Nxa sebebhala imiduli sebebanjwa umkhansili. Ukhansili lwama-bylaws nama-bylaws angkhona amele alandelwe. Thina nxa sesenza i-multipartisan siyanxusa ikhansili ukuthi izochasisela ama-political parties okumele bakwenze lokungamelanga bakwenze.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi bona bacabanga ukusebenzisa ukudweba lokuphanyeka imibono endaweni ezithile ngoba bengatholi ithuba emisakazweni kumabona kude kumaphephandaba lebulenjini.
Indaba yegraffiti singathi kukhonona ukutshengisela ukhonona okwenza ngama-parties ikakhulu angatholiyo i-access to ama-state resources njengalokho ola izani PF la nge-MDC njalo abatholi i-access to i-media eneleyo so bagcina besenza into ye-graffiti ngoba badinga ukuzibonakalisa yiyo yodwa indlela elula njalo ejibhileyo ukuthi bezibonakalise. So ngathi nje yi-protest eyenziwa ngamanye ama-political parties ngoba bengenelisi ukuthola i-publicity eneleyo abamele beyithole ngesikhathi sokhetho.
I-council yakobulawayo isichaze ukuba ngesikhathi sokhetho kuqakathekile ukuba amabandla ezombusazwe alandele imithetho yekhansili ngokungapendi kanye lokunamathelisa imibiko yabo lapho abangavunyelwa khona. Ngemva kwamaviki amabili ukhetho selwedlule amabandla ayabe ephanyeke imibiko endaweni ezehlukeneyo akhuthazwa ukuba ayethule achiye lezo ndawo zihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zinengi indlela ezisetshenziswa ngamabandla ombusazwe ukufinyelela abantu ecela ukuthi bawavotele. Indlela lezi zigoqela ukuthumela imbiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ezithi i-Facebook, i-Twitter kanye le-WhatsApp. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi ziyasebenza na lezi ndlela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF umnumzana Believe Gawule lezinye izizalwane zeZimbabwe.
Kuzano PF sesilendlela zonke zokukhankasa. Ngitshela kuStudio 7 khonapha semsakazweni siyakhankasa. Nakuma WhatsApp siyakhankasa lakungaphi yonke indawo lapho esithole khona ithuba lokukhankasa. Lekufinyelela ekukhulumisaneni labantu emhlanganweni siyakhankasa. Langaphi konke lapho esithole khona ithuba siyakhankasa. Ebulenjini siyakhankasa. Njalo siyadefenda iparty kiyo yonke. Ifora isesayithola ifanele ukuthi sidefende iparty kiyo.
Kodwa ke elibona ngazani yikho kusebenza kakhulu yikuphi?
Kusemsakazweni khonapha Gibbs. Okusebenza kakhulu njalo kusebulenjini. Okusebenza kakhulu kusemaphepheni, emaphephandabeni. Okusebenza kakhulu ngathi konke lokukhulumisana labantu. Uvakatshela abantu endaweni zabo ezinzini yabo. I-door-to-door sikhuluma ngayo nale sikhulumisana labantu sixoxisana labo.
Ye, kodwa likumesha njani ukuthi lokhu kuyasebenza lokhu kusebenza?
Sikubonayo ukuthi kuyasebenza. Sithi ngathi sikwenzile, sikusebenzile kulokhu. Sikusebenzile abantu sikhuluma ngabo sikuzwile. Sikuzwile laphana. Sikuzwile, sikuzwile emsakazweni yabazizwile. Emsakazweni, ema-TV, television, kwaba la kuma-radio. Ukukhangela kule mbiko okhamba khona uzothola ukuthi sizwile izolo sizwile endaweni enje kade kulo mkhosi ongwaka ubani kumele be address endaweni enje uthe what
ye siyakuzwa kakhulu baba Philip Gawule sicela ubambe khonapho sesilobaba ke ubhekilizwe Bernard Ndlovu le ingcwethi kwezombusazwe ukhona ngale ke kwele South Africa.
Imzolise ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasezi bavumana lami but mina ngikwazi ukuthi kubamba uzulu kakhulu ukuthi ukhulunywe nabo uxoxisane nabo ngoba ma ubheka manje kukhona amarali kukhona ezabo Facebook lezo social media
Then kulale ngitshelethwe umnumzana uNkosana Moyo. Kodwa yena hayi mina ngisoze ngenze konke lokho okunenge engifuna ukukwenza kakhulu ukuthi ngiyebantwini ngiyekhuluma nabo. Yebo i-environment yeZimbabwe yona ilabantu aba-excitable ongakubeka njalo ngesilungu abathathekayo ukuthi bengabona kungunguma umlilo laphana bayagijima bafuna ukuya khona. Yiyo i-mindset yomuntu weZimbabwe. But angiboni yani ma ungabuya nento entsha enjalo eyisimanga bayakhona ukukulalela. Okwamanje siku-situation yokugula ngakubiza nti ukugula ukuthi kunomuntu uyasibizeleta assessment yekhona le uyasibizeleta ekhona. So ungathi nama ukhangela ukuthi amarali yiwa ayenza ukuthi abantu bawina ama-elections angiboni ukuthi yikho lokho ngoba singakhangela ngo-2013 isimanga esasenziwa ngumoye uMorgan Tsvangirai wakuvala mphimu kube bomba ugepa endaweni yonke lapha abekhona kwakuya-ke impumela yokhetho kwaphuma 0 akasatholanga bamudla baze bamthakela ngemajority elokhuyana kwiparliament.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Ndlovini, sicela ubambe khonapho ke ungayikatshana. Sesilomlaleli lapha ke icingweni othi size ukuthi silobani. Ye, ngikhuluma lobani?
Ngubaba uMziki eBotswana.
Ye, baba uMziki, akutsho ukuthi wena nxa ulalela abantu abagangazayo wena bakuthola ngapho kwangkhona?
Mina isikhathi esiningi banithola kuFacebook kumbe abanye singaba sikhonnekthe nakuWhatsapp.
Kuyasebenza yini khonokho?
Kuyasebenza khona kodwa umlayezo bakhona kawufiki kuhle ngoba imlayezo ehamba ngama-social media iloku xubaxubana kwesikhathi igcina ingafikanga kwesikhathi kube lokhu vele kuyasebenza yikhona ngoba umlayezo uyahamba kodwa kawufiki.
Wena ufisa ukuthi bakubambe njani wena ngokwakhosibi?
Into engibona ingcono kakhulu kimi kuba yiWhatsApp engihambe ngizenze ngithumezele zona khona ngapho ngoba iWhatsApp ngiyakwazi is almost direct ngoba iFacebook uzafaka lamdla i-post yakho nje post after 3 days.
Aha.
So kuyi-history ye-news leyo.
Sizokuthola sesilobaba ke ecingweni ubaba uDube.
Mede kwakho WhatsApp lokhu kukhanda nakwaba mina nyanga wabake ngibe ngithumelele lama ma message akhona kodwa nami ngibona ukuthi hayi beyizinto lezi zidalwa ngathi la.
Ye, kunjani mfowethu?
Siyaphila babudiza, kunjani?
Ye, ngikhuluma lobani?
Ngikhuluma lo Jason Maphosa.
Ngaso kubuya ke ama message wona lawo watholayo wena uyaphendula kumbe awuphenduli ngabe begankasa
bona kuFacebook yami ngiyaphendula but I WhatsApp angiphenduli.
Ubona zani kuyasebenza khona ukusetshenziswa kwabo WhatsApp Facebook or Twitter into njalo.
Cha, akusebenzi lokuyani. Ngokuthi kathi babonisa ama hotness abo phayani ukuthi sizokwenza. Then ngithathe mini message yena ngiedit ngiforward yabona. Ihambe sithulele into ewrong information engeyona. Abantu abakhampena phayana bayaziqeda yabona.
So wena ubacebisa ukuthi bakhampene njani?
Abazama ukungena ebantwini bahlukane nathi enkundleni zokuxhumana ngoba siyabaphazamisa kakhulu. Uma bengenza kanjalo ngi-edit, hambisa information e-wrong. Ingene lapho abangena khona edit ngithi ngidlulisa information e-wrong.
Kulula ukwenza khonokho?
Baphume nje. Hhayi kulula, kulula Dube.
Yebo?
I-information ye-edit ngeke uyadlulisa ngikhohlwe ngitheste ngenzele.
Abalaleli be-Studio 7 bexoxa loGibbs Dube kuhlelo alethulela lona enkundleni ye-Facebook uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Amahlabezulu, sizwe sinyanga, sikamthwakazi, sizani bona uhlola.
Wamitala njani umntwana ekhaya wena?
Ita helidala umajaha wodwa Ndlovu Jays Marabini ekhiba uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni esithi yena yamitha kanjani. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kulequla lemelika elisezimbabwe elilande ukuze hlola amalungiselelo okhetho. Umkhokheli welinye lamacele MDCT umnumzana Nelson Chamisa uswala abasekeli bebandla lakhe ngokuthuka unkosazana Tokozani Kubhebe sithi ulikikitha. Kwanele Mthwakazi lichone kuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo half past seven. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.